Lolu hlelo lwemihlangano yemfundiso lwensuku ezimbili luqhutshelwe koBulawayo. Obona ukuqhutshwa kwalolu hlelo eMisa Zimbabwe, unkosazana uHlebenkosi Chabangu Moyo uchasisa kabanzi ngalo.
Uhlelo lolu siyiproject esiyenzayo thina, sizama ukuncedisa nje abasebenza kubindaba ama-journalist labanye nje abantu. Ukuthi bancedakale ukuthi babekwazi ukuthi njanxa sibale izinto emaphepheni kumbe sibone into esikhulunywayo, babekwazi ukuthi lapha engxenye ngamanga, ngoba iminyaka edluleyo sokundaba eziningi ezingamanga kodwa ngoba zabe ziphumile kumaphephandaba kumbe emsakazweni kumbe laba singathi ngabo-online media, sabe sicabanga ukuthi iqinisa but kungamanga. So sizama ukuthi sincede ukuthi sehlise khonokho nje ukuthi umuntu acabange ukuthi iqinisa khona kungamanga.
Intatheli izindaba engene umhlangano wemfundiso lo, uMandla Chuma uthi abakufundileyo kubavule amehlo kwezinye izinto ababengazinanzeleli.
Kuqakathekile kakhulu oku ngoba kuyasenza ukuthi ungasibhale izitori zethu, sibhale izitori ezicacayo ezingalahlisi abantu, ngoba khathesi sesiphila esikhathini lapha sokule mbiko eminingi-ningi eminye yenza abantu badidane ingqondo, bangasabi kwazi ukubana okuyikho kuliqiniso yikuphi. So imfundiso yanamhlanje izasinceda ukubana ngase sibhala izindaba zethu njengentatheli, sibhale indaba ezicacayo, indaba ezenza abantu bahlale besekukhanyeni.
Unkosazana Sukoluhle Mhlanga, isakhamuzi sakoBulawayo ongene kumfundiso yamalanga amabili, uthi iqakathekile.
So i-training yethu ibikhangele ngobubi bemis ladies nemali information ngesikhathini sesikiso, ukuthi abantu basuka babe ne-confusion in terms of ama-messages kumbe information engabe circulator.
Osakhula wezana Nigel Ndlovu naye ongene imfundiso yalamuhla uncoma uhlelo lwemisa Zimbabwe.
Bebesifundisa bekule workshop i-disinformation le-misinformation, le ndlela esinganqabela ngazo into lezi nxa sisebenzisa imedia kumbe sibala imedia ukuze si-identify ama-stories la okuthiwa i-fake news, ukuthi lathi njengabantu abatsha even labantu abakumidiya singaphombi ukubonakala sesehluletha i-information engayisiyo.
Osakhulayo webandla lezanu PF umnumzana Adimaya Masikati uvumelane lo Ndlovu.
Nabe sekuhlelo lwe-media disinformation and misinformation luzasinceda ngokuthi sibekwazi ukuthi i-information esinika abantu liqiniso yini, lokuthi abantu bengakhipha i-information emele bebe lesiqiniso sokuthi i-information yakhona iliqiniso yini, ukwenzela ukuthi nxa benika abantu banika abantu izinto ezihloliwe ezinehlonzo eliphezulu.
Ngesikhathi eleZimbabwe liqhuba ukhetho kunyanga edluleyo langaphambilini kwalo, nalapho liqhutshwa namanje selwedlule, kubikwa kusabalaliswa imibiko engamanga ikakhulu ngalezinsuku sokwanda indlela zokuthola imibiko enkundleni eziningi ezokuxhumana ezobulenjini, sokungasamelelwa imisakazo loba amaphephandaba iningi lingananzeleli ukuthi ingamanga, okudale ukuba imisa Zimbabwe iphume lohlelo lokulimukisa uzulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.